Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lifuka njani sulukanda bamthwakazi omuhle lapho elingali khona igama lami ngu Chris Gande ngilamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhla ka 19 ngwabakazi endabeni zethu lamhlanje ibandla le MDC lithi lizaqhubeka ngohlelo lokutshengisela lamhla kobulawayo lanxa umthethwandaba usithi liyeke
abalandeli bebandla ukuthi be buye kutshengisele ngokuthula singabulali iproperty yabanye abantu.
Isigodlo senkosi uBulelani loBhengula Khumalo sithi induna uNdiweni bekungamelanga abotshwe ngoba wayesemsebenzini aze afake isinqumo.
Akulungiswe isinqumo asithathayo nxa sibonakala sihonge emthethweni kodwa yena asale ngaphandle yikho esikutsho.
Kuqhamuke udlakela emdlalweni wenguqu phakathi kweqembu leDynamos leLewange edolobheni leLewange.
Isapoto omunye weDynamos ongene egrandini laphanya ekhanya ethela iqembu egedinge esipangani.
Intengo yamafutha ezimota isikhwelile njalo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapholisa abikwa ethembise ukuvimba ukutshengisela uqoqwe libandla leMDC kobulawayo lamhlanje. Amapholisa abikwa itshele intathela izindaba zephephandaba lobulembele zimlive.com ukuthi abavumele ukutshengisela lokhu ngoba abavumelanga ukuthi batshengisele ngoba besesabela ukuthi kungaqhamuka udlakela. Pambilini kwalumbiko umthethwandaba ubikwa ulahlele kaChina isicelo senhlanganiso ezine ezithi iConfederation of Zimbabwe Retailers Association, iBulawa United Residents Association, iBura, iApostolic Christian Council of Zimbabwe, le abacholi bamabele eGrain Millers Association of Zimbabwe, esokuthi kungatshengiselwa edolobheni lakobulawayo ngoba kungawonakala impahla lokuphazamisa ibhizimusi. Ngolwesihlanu olunye njalo uhlelo olufanayo kade luqoqwa libandla leMDC luchithwe ngamapholisa achaya abantu kwabuhlungu ngemva kokuba umthethwandaba uthe leli bandla lingatshengiseli kusatshelwa ukuthi kungaqhamuka udlakela. Kodwa abalwela ilungelo likaZulu bayalisola lelinyathelo besithi uZulu ulelungelo lokutshengisela ngokuthula phansi kwesekelo sombuso welizwe. Phambilini kwakutshengisela obekukhangelelwe kobulawayo lamhlanje, amapholisa abophe umgcinisihlalo webandla uNkosazana Thabita Khumalo lezinye iziphathamandla zebandla ezihlanu kobulawayo zikhankasela ukuthi uZulu atshengisele ngobunengi. Sikhuluma nje akwazakali ukuthi isimo sabo sinjani ngoba amapholisa esala ukuthi babonwe langamagqwetha kumbe izihlobo labangane. Sixoxele sikhulumeli sebandla leMDC kobulawayo umnumzana Swithan Chirodza saqala ngokumbuza ukuthi bazaqhubeka ngokutshengisela na khona kulembiko ethi amapholisa awasoze abavumele.
Mina angayiboni incwadi leyo, mina ngikuze emsakazweni khona ukuthi kule ncwadi yamapholisa esiyalisayo ukuthi senze umsebenzi wethu wokutshengisela.
Manje lixwayisani abalandeli bebandla labanye kade besithi bayatshengisela.
Abalandeli bebandla ukuthi buye kutshengisele ngokuthula singabulali iproperty yabanye abantu sizenzele izinto zethu sithule kungeladakela.
phakathi.
Sizwa kuthiwa inkokheli yebandla ebochiweyo ebalisa umgcini isihlalo unkosazana Thabita Khumalo izaba imiswe emthethwandaba. Manje lizayenza njani ngakhonoku? Bakhona yini abazohamba ukuyamsekela?
Ye, bakhona abaningi sibili abayahamba ekuseni. Bambonani khonokho kuzakwenza ukuthi inhlelo zethu zingaqhubeki kuhle ngoba phela uMakhumalo umuntu othandwa abantu abaningi.
Manje njengoba sisizwa kuthiwa kugcwele amapholisa indawana yonke, abantu abesabi na ukuthi bazatshaywa njengalokho sikubone kusenzakala eHarare?
Bonani into yonke izaqhubeka kuhle.
Labo ababotshiweyo khona ngapho kobulawayo, sizwa kuthiwa amapholisa ayala ukuthi libabone, selikelezwa na ukuthi bakusimo bani?
Ngazi mfowethu, khonapho vele into enzima kakhulu ngoba sizamile ekuseni basalela sazama ntambama basikotsha, so asikwazi ukuthi bayahlukuluzwa yini ukuthi bathole ukudla okuhle yini ukuthi bahlale endaweni enhlanzekileyo yini. Vele sisebunyameni, ngikhuluma isikhathi samanje, yazi vele kunzima, wonke umuntu uphathekile ngale ndaba.
Njengoba usitsho wena ukubana lizatshengisela ngosuku lwalamhlanje, ubona ungani baningi yini abazwileyo imbiko yonaleyo ukuthi kuyatshengiselwa? Ngoba sithole eminye imbiko eminingi, abantu besibuza ukuthi kanti vele kuhamba njani.
Ngibona ngani imbiko ebiphuma kuma-group e-WhatsApp le-Facebook ibe imbiko ekuzama ukuphazamisa inhlelo zethu. Kuleyo mbiko ophumileyo othi khona thina sinqotshiwe kumthethwandaba, kwakutshengisa ukuthi umbiko lo vele ngowamanga, akulaqinisa khonapho ngokuzama ukuthi uphazamise uZulu. Kukhona futhi umbiko owabantu abazenza bona abakomthwakazi, bona bengaso wamthwakazi, kuwumbiko vele ozama ukuthi kudala ukuthi kube lengxabano phakathi kwabantu abasekela ibandla le-MDC labantu abasekela ibandla lemthwakazi.
Hello-ke, ngumnumzana Swithan Chirodza, isikhulumeli sebandla le-MDC kobulawayo, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhonale kobulawayo. Njengoba-ke lizwile ukubana ibandla le-MDC lithi kuzaqhubekela phambili ukutshengisela lokhu obekukhangelelwe, silomunye ohlala kobulawayo, isakhamuzi sakobulawayo, umnumzana Raymond Phiri. Sithe sizwe ukuthi kunjani-ke khona ngapho kobulawayo. Siyakwamukela kuhlelo, mnumzana Phiri.
Salibonani baba Msigande, thina siyaphila ngapha.
Ye, ungasitshela ukuthi umumo unjani ekuseni kanje sikhangelela ukutshengisela lo?
Kathesi yinje ngilangise esizinda lapho okujwayele ukuba khona lama-demonstrations amaningi, but kukhanya i-transport ayikho. Kuhamba amabhasi ona lawa awabo amakhulu nala e-1-1, abaningi bamile emathareni lapho abahamba emsebenzini. Khanya ngani abaningi bakhe bathi kuhle kube yi-stay away nxa ngikhangele la.
Manje ezitolo zona emalokishini kona kunjani? Bayathengisa abantu kumbe izitolo lazo zivaliwe?
Izitolo azikavulwa okwakhathesi, ngikhuluma kakhathesi sizinda, ngoba bekudlula amapholisa namasoja lapha epatrola ethareni yonke indawo lapha, kumbe ngenxa kufuna ukwetusela abantu kumbe bazama ukwenzani. Kodwa khanya ngani kuyinto kwangikhona ngabantu angani sebe-desperate.
Bona amasocha khona abebonakala lakhona ngapha emalokishini?
Ye, bemaningi kakhulu, bemaningi, bekungani sokuyimpi sibili. Ubona sibili ama-trucks, sibili amathathu, ihambe landelana kancane kancane. Vele hawu, singajayeleki kwinto kwangikhona, vele kusabisa vele ukuthi khona sama ukuthi khona ngxe sokuyimpi, sokuyini. Kodwa abantu befuna ukuzidemonstrate-la peacefully, but lokhu ufuna ukuthusela bakhe nje.
Ngokubona kwakho, ubona ungani kuzatshengiselwa yini kumbe abantu bazahle bazihlalele ezindlini?
Ngokubona kwami ngibona ngani akuseze kutshengisele, ngibona ngani abantu bazazihlalela ezindlini ngoba i-presence yamapholisa lamasoja iningi kakhulu, ngoba abantu sibesaba okwenzakala eHarare, and ngibona ngani vele bengayenza khona lokho ukuthi bezihlalele bengayi emsebenzini, ngaba kuncedile futhi.
Hayi, sibongile kakhulu mnumzana, silethemba uzahlala ungangena engozini.
Ya, sikhangilele khona ezikhiyele ezindlini kade si ngoba lokhu kuyizinto okuyenzakalayo lapha kujayeleki lokhu.
Hayi, siyabonga kakhulu mnumzana.
Ukuthengisela mina ngibona ngani bakona akusoze kusincede lutho, akutshintshi lutho, akusoze kwenza ukuthi wona umkhonomi uhluvuke kusasa usiqondile usuride. Instead iyasibuthela emuva kakhulu. Into emele abantu bayinanzelele ukuthi ukuthi umkhonomi uvuke kumele kube nezinto ezisapota ukuthi umkhonomi nalowo usebenze. And izinto ezisapota zalezi kakhulu kakhulu yikuthula, angithi yi-environment ekufunakalayo kakhulu kuhle kuhle sibi uthi anyone ongabe efuna ukufaka imali yakhe kangeke wafaka imali yakhe endaweni lapho okungani vele kulokuwumoya kodlame kulokumoya kokuvukela. Umuntu wonke uyesaba ufaka imali yakhe endaweni enjalo. So nxa sikhala sithi kona yena umkhonomi usile ubaba umnangalo upresident kakalungisa umkhonomi uzawulungisa njani umkhonomi nalowo thina siloko sisifaka izinto ezibangela ukuthi bona umkhonomi ungalungiseki ngoba ezilonke kulo dlame lolo umkhonomi ngeke walungiseke ngoba akula muntu ozafuna uzosebenza kwelakithi nxa ebona izinto zinje. Kumele sisebenze ndawonye ngoba lokho kwenzakalayo kathi esiyimfowethu kufana nomuntu ozama ukuthatha unyathelo ukuthi ukuhamba mina bese mbamba unyawo lakhe ngilibambe ngamandla sibili kuthi ngeke wehlulele ukuphunyuka khonapho uzahamba njani lowo muntu uyabe lokho emile ndawonye. Yikho konoko okufanayo okwenziwa ibandla le-MDC kathesi libambe unyawo olukahulumende uhulumende zama ukuhamba njengelungisa lona lalo labambe unyawo ngamandla sibili ngodlakela sibili abantwana uhulumende wehluleke ukuthi yona aphunyule ahambe alungise umkhonomi.
Ye kodwa babuthuma labo abafuna ukutshengisela bathi isisekelo sombuso welizwe siyabavumela ukubana nxa bekhonona bangene ezitaladeni batshengisele ngokuthula. Wena uthini ngakho?
Isisekelo sombuso siyavuma sibili and asikwazi khonokwana. Kodwa-ke isisekelo sombuso nxa sivuma siyakhulumela khona lilungelo lomuntu ukuthi atshengisele. Kodwa phela kulelilungelo lomuntu omunye lwana esesikhohlwa ngaye ukuthi yena umi njani ngoba yena ilungelo lakhe lelana selilinyazele lilungela elikalo ofuna ukutshengisela. Sesikubonile emuva nga kusenzakala ngoJanuwari kwenzakele ngo-August kwenzakele sabona sekuthuma silahlekelwa zimpilo zabafowethu zabodadewethu sabona silahlekelwa yileven izimota salahlekelwa izitolo lapha emalokishini izitolo ezingasasebenzi ngenxa yaileven elungele lomunye umuntu eseliqine selilimaza ilungelo lomunye umuntu yantabo. So isisekelo siyavuma ukuthi bona abantu batshengisele kodwa lelungelo lomunye umuntu bana ngoba antoi into engamela ngathi ngaziphambanisi kuthi ona singacabanta umuntu wonke usesapota i-MDC. Bakhona abanye abangakasapota i-MDC abakunzani i-TF abanye futhi abangekho bot MDC ngokunzani i-TF abalelungelo labo la iyafuna ukuthi ona avuke sasa akade uchova ahambe ayibambabambe into azenzayo ngoba abantu abaningi bayazisebenza phela. So bona nxa usumvalela usuthisa amathaya uzifaka amatheni emgwaqweni ongahambi anti abantu bona usukulimaza ilungelo likalowo muntu lo yena obengafuni ukwenza wena okufunayo. Ngakho kwenza ungaphambanisanga ilungelo lomunye umuntu abe siyazwisisa but iproblem yalapha laba ilungelo labo bafuna libe yilo lodwa elaziwayo abanye engaziwa akusebenzi njalo.
Lo-ke ngumnumzana Joseph Chuma owake wamela ibandla lezanu PF edalela ephalamende koBulawayo ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhona le koBulawayo. Ihofisi yedale lenkosi yamaNdebele uBulelani loBhengula Khumalo ithi unduna uNdiweni bekungamelanga athoniswe ngesinqumo asithathayo esabangela ukuthi abotshwe kodwa ukuthi isinqumo sibe yiso esiba ludaba oluthoniswayo. Ihofisi le yethule umbiko okhuthaza iziphathamandla zikahulumende ukuthi zikhulule uNdiweni nxa kulensolo ngesinqumo asithathayo sihlaziwe andivana kuthathwa amanyathelo afana lalawo athathwa nxa uManji kumbe uMahluli ephosise ekuthoniseni lokwethula isinqumo hathi ukumbopha. Isikhulumeli sehofisi le umnumzana efidlela Ncube utshele iStudio 7 ukuthi basebenzelana lamagqwetha kaNdiweni ukuthi akhululwe.
Sithi sinokubotshwa kwenduna kakuqondanga, induna umsebenzi ekade iwenza ibingawenzi ingunhlanhla Ndiweni, ibiwenza iyinduna unhlanhla Ndiweni, okutho ukuthi ubesemsebenzini ubegweba esemsebenzini. Nxa kukhona okungathabisa abantu kumele kudluliselwe enkantolweni elandelayo. Nxa kukhona okunye okungahambi kahle kulungiswa ngendlela efaneleyo, hhayi ngokufaka ujaji, ngokuba nxa kade hlezi esihlalweni sakhe kube ngalolo suku kube ngumanzi ngalolo suku, ngakho ke kumele kwenziwe ngendlela vele okwenziwa ngakhona, singabophi abantu abagweba besenza lokho okufaneleyo ngokwemithetho yamasiko ngokwazi kwabo.
Kanti pho manje udaba lokuthi wayesetshisa impahla lakho wayekwenza na emthethweni wokuba induna?
Izinqumo zakhe ayezithatha zonke wayezithatha eyinduna, lokho kuqakathekile ukuthi sikuzwise ukuthi angabe ehluleke okungakanani. Nxa ngabe ungujaji athi izinqumo, kukhona ukuthi mhlawumbe umajaji athi we-High Court kuyabe lokho kuqansa kanjalo, abanye balungise lapho ngabe wehluleke khona kumbe uphambanise khona. Kodwa-ke kubongo ukuthi wenza ubugebengu ngokuphathelene lempahla leziyana ngokwehlula ukuphatha isiko ngendlela efaneleyo, kodwa kuthiwe nje wabhidliza impahla. Kodwa nxa wayebhidliza impahla kufana kunye lokuthi izakumbe ukwenzani. Nxa wayecabanga ukuthi kuvunyelwe esikweni kumele kulungiswe emagistrate court, hhayi ngokuthonisisa yena kodwa ngokuthonisa indaba yokuthi bekufanele yini kwenziwe lokho. Nxa kungafanelanga isinqumo sakhe senziwe lokho okuthiwa ngesiNgisi set aside, ibekweceleni kube sekufakwa leso esinye ababesibona laba abaphezu kwakho ukuqondisa. Okungavunyelwayo kungakuhlanga nje, asike sithi kusemagistrate court athathe isinqumo. Kuyakuthatha izinqumo khona lapha kuthiwe uyakubona njalo nje kusenzeka. Ungakhala ukhale ngempela, kodwa aphile kukothi elandelayo, hhayi ukuthi abotshwe na impesoni yena umajistrate yona leyo kumbadi. Yikho kuphelisana ngakho kude kungafanelanga kwenzeke. Nangabe kule nto ezinye ababe umuntu ekhala kulelungelo lokuthi adlulele kwenye inkantolo kuvikelwe ilungelo lakhe lelo abe ekhala ngalo.
Manje sinqumo bani lina elizasithatha njengedala eliqakathekileyo lenkosi?
Isinqumo esithathwa yisona leso ukuthi kula amagqwetha enduna sincedisana lawo adlulisele lolu daba njengoba siqoxa kanje ukuthi baphikisane lesinqumo esingathi thina yisigwebo sikamanje magistrate ukuthi athi yena induna ibe nesala lapha kuya igwebe enyaka emibili ukuthi yehlale esitokisini. Sithi konke khona lokho kumele kulungiswe ngendlela yomthetho. Sakunanzelela ukuthi lathi sithe kakulungiswe ngendlela yomthetho. Lalo ongabe wonakalelwa ulamalungelo, kumele kuzwisiseke ukuthi kasisho ukuthi kanamalungelo. Ulamalungelo nxa wayebona ukuthi induna lapha kayenzanga kahle, into eqakathekileyo ukuthi aye ecourt elandelayo. Icourt elandela i-community court kumbe i-customary court, magistrate lapho khalaza khona. Kuse kuthiwa isinqumo senduna hhayi kasimanga kahle sibekwe eceleni, hhayi ukuthi yona induna ngokwayo ibisisiba yiyo ejeziswayo. Sakulungiswe isinqumo asithathayo nxa sibonakala sirong emthethweni, kodwa yena asale ngaphandle.
Lo ke ngumnumzana efidlela Ncube, isikhulumeli sehofisi yenkosi uBulelani loBhengula Khumalo, ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekhona le kwaBulawayo. Ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Inhlanganiso yezembiko esite ithi ugatsha lweZimbabwe Energy Regulatory Authority solukhweze njalo intengo yamafutha ezimota yayafika ku-$9.12 ilitha linye. Ngeviki edluleyo intengo le ikhweziwe njalo. Iphephandaba leSunday News lithi umphathintambo wezenzakala elizweni umnumzana Kane Matema usethembise uZulu ukuthi kuza kuba lokuthula elizweni ngoba amapholisa esefakwe ilizwe lonke jikelele ukwenqabela abafuna ukutshengisela. Okwamanje ke balaleli, sengidedela emuva ngilichiya lilalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumele wona ngeWhatsApp.
Salibonani basakazi, Studio 7. Ngicela umbalele yami ba umsakazi. Umbono nanku. Yazi ukuthi kulusizi kakhulu kubuhlungu kakhulu. Ikakhulu ukuthi abantwana bakamthwakazi udaba lwenduna yethu uNdweni. Nxa uzibuza ukuthi kanti uNdweni ubotshelwani, uNdweni ubotshelweze lizwe, hatshi ezokuthi uchithize umuzi womuntu. Kambe umsebenzi wezinduna kusukisela kusabusa uRobert Mugabe loba nganxa kusakusamakhiwa, umsebenzi wezinduna kanti kuyini? Umsebenzi wezinduna ngokukhangela izigaba. Phonxa ukhangela izigaba lamacala ezigaba lekuhlalisana kwabantu, induna lenduna ikhangela abantu bayo khona esigabeni sayo. Kusukisela zibekwa kumzilikazi. Namhlanje nxa induna sokuthiwa zibotshulwa ukuthi yindaba ethonisa amacala esigaba sakhe. Kambe amacala esigaba sokufuze athwale ayezinkundleni ezinkulu, ezinkundleni zikahulumende asuke esigabeni. Pho umsebenzi wokuyini? Sokutshengisela ukuthi iZANU PF yayivele izinduna zona yona izisebenzisa ezelizwe ukuthi zibe ngezayo, zisebenzisa ukusihlukuluza. Ngoba kube kukhona ezinye induna kade zitshela abantu ukuthi nxa ungezanu ungasoyezanu usuke esigabeni. Yikho kade bevele befuna ukuthi babasebenzise khona. Pho uFokandiweni ubonakale esengumhlamuki engaselawo lawo magama esebafulathile. Kubuhlungu kathesi ngiyakwazi ukuthi kusuka kuye bangena kumaduna owemfela buso. Ngoba bekwazi ukuthi abantu abana sebefaka udletshana ebantwini bakamthwakazi ukuthi bakwazi ukuthi silobuhlungu. Silokunzima esifakwe nguhulumende wezano komthwakazi. Akula nto ehambayo, akula impucuko. Zonke izinto zakomthwakazi zithwala bezithwala bezihamba nazo sozibhela. Yikho nxa induna zethu sezihlakanipha sezilamacala sezigwetshwa kanje. Pho esigabeni abantu bengaphinda balalela izinduna na ngoba kuzayizwa intando yabo bethemba ukuthi induna ziyabotshwa.
Abantu bakamthwakazi ngabe balalela balandela amazwi atshiwo abatshilwa nkomo ukuthi manje lokhu kuzaqalela khonale empumalanga kodwa masingakungeni. Ngabe balandela lawo mazwi yonke into ibezohamba kahle batshiyane le nto zesitshabini ngoba laba abantu vele bajonge ukuthi basibulale. Manje lowo bafuna ukwenza ukuphinda futhi into yabo abake bayenza abo 1983-82 yombhuqazwe. Manje kathesi abantu bakithi abafundi balani ngabe babayekela laba bantu bayenze into yabo yakhona lesishoneni batshane labo ngoba lokhu okufuna ukwenzakala lapha kungani kudonselwa futhi kuyena leyana indaba yombhuqazo ezulu lesikhukhula egugurawo ngabe nje bayekela batshane labo labona abantu bazenzele balwe impi yabo wodwa singayingeni siyekele ibe ngeyabo kuphela thina sime sibakhangele ukuthi kade vele bahloseni ngoba bayenza nje bafuna ukuthi singene sijoyine ukwenzela ukuthi basibulale kahle. Bafuna ukusiphinda ngendaba yeluthini abantu ababebhoboza izitolo bebezobulala izitolo zethu lapha kubulawayo kodwa thina abantu bakhona bengaziwa endaweni yinto abafuna ukuyiphinda futhi beyiyenza.
Lina bantu bezanu kathi liyaliyani ukuthi abantu be-MDC wademonstrate kathi bazodubula imbhobho yini kumbe bademonstrate ngezikaraza zabo tshiyana ndabo bademonstrate kathi libahluphelani ndiyenzelani ulunya olwenyoka eluma inkomo engasozidle yekelani abantu bademonstrate labo.
Linjani basakazi ku-Studio 7, siyalibonga ngomsebenzi nomkhulu wokusazisa ngokwenzakalayo eZimbabwe noluqotho kakhulu ngendlela phezulu sibili. Silobuhlungu okwenzayo ezweni, siyahlukuluzeka ngento eyenziwa ngulo hulumente okhona ongahloniphi ilungelo loluntu esebenzisa amasosha ebantwini kutshaya abantu abangomama. Apha bathi khona Women's Day, urecognize Women's Day, urecognize usuku lwabomama ngaphi abantwana bamapholisa ekhaba omama into eyangisayo phambi komhlaba shuwashuwa sibili. Ubelieve ugawule umuntu omdala besadalala ethi khona uhulumende lo uhulumende 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 lizama ukuvela amabhongo amabhizinisi wena okwemali lakuntshontshayo lokho elikolivikeleke kwamahulumende ziyatshintsha izinto madoda yalitshele lizagijima. Ongonike Mangona kwakungaphi ngesikhathi sebe, ongo-Energy Mthodi khonokho, ungo-spokesman khonokho kwakungaphi? Kungaphi abajonathan moya labantu leni? Ungaphi ukasikwere kathesi? Yakubona-ke ndizabona iqinisele pheleyo kuzajika lapha elizweni, ndizakubona linabadalali, ndizakubona and kuyafuzwa kuthunje ezweni ezihlophe kuze libone ukuthi liqinise ukuthi abantu bayathunjwa. I-army lepolisi ikhona ukuthi abantu bethunjwa, indaba ezihloke yabamba labo bantu. Why bengabadingi labo bantu? Which means they know who are doing this. Ndizakubona osadamu baya ngaphi, okadafi baya ngaphi, obin ladin baya ngaphi, oidi amini baya ngaphi.
abantu bayavutshwa abanye babhaxavulwa. Mina ngikwazi ukuthi kufuna kwale ufuna ukuthi kwenzakalani lapha elizweni. Bakithi kambe siyenzeni ngapha siyalamba. Akula lanto ehambayo, imali akula, amagesi akula. Kumele sijwayelwane abantu bayabutsha, babutshelwana abantu. Kungathiwa yilizwe elikhululekileyo lenelo ukulikhuluma lomoya lapha eGwanda la.
Lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu, lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemidlalo, abalandeli beqembu leWange bathe ngiyaphinda njalo, umdlalo wenguqu yesigaba se-Premier League obuphakathi kweqembu leWangele le-Dynamos umiswe okwemizuzu edlula amachumi amabili kulandela ukweqa uthango okwenziwe ngumsekeli weqembu le-Dynamos wachela igedi leWange ngamanzi acatshangelwa ukuthi ngumchamo. Kwase kuqhamuka udlakela. Okuningi ukuze sizokwenzakeleyo sixoxe lo mlandeli wenguqu uJafet Kapalamoto Njovu.
Ibhola beyihamba kuhle sibili sipangane kanye yiyo kade idlala kuhle sibili kanye bizawina sibili. Usupport omunye weDynamos ongene egroundini laphanya ekhanya esela igemo egedini esipangane. Then kwasekuqaliswa kuba le-violence khona ngaphambi.
Manje nalowo obechela khona okade ukuchela ubotshiwe yini?
Kukhanya njengathi ubalekile waphuma ngaphandle. Mina ama-supporters amanye abasipangane yiwabo abamgwetshileyo wabuya laphakathi. Mina wahamba ngale setting lapho ukuthi kuhlezi khona ama-supporters e-Dynamos. Yikho sekuqalisa i-violence ama-supporters e-Dynamos ejike amambondela e-setting ama-supporters e-Spangas. Kodwa kade kule ngozi sibili ebantwaneni abancane.
Lo-ke ngumlandeli wenguqu uJafet Kapalamoto Njovu ebesixoxa laye ecingweni esewange.
Yamazi doche au atide wachandu kutu epino yamazi doche udimpo wachandu kutu epospe yamazi doche unomza
tulofu mutambu makumanda
tulofu mutambu
Tambo ingoma yamaqhabane besigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Dande, asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa.